Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uTanonoka Wande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolesibili mhlazi ku28 lwezi2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ukungethuli isinqumo okwenziwa ngumthethwandaba phezu kodaba lokuthi umnumzana Sengezochabangu ule mvumo na yokuxotsha amalunga ebandla le-CCC kudala inkulumo.
Nxa ama-facts akhona, imiqondo yakhona isegcekeni, kutshengisela ukuthi singathi umnumzana uSengezochabangu kayisiyona sibalukhulu kumbe Secretary General. Ama-facts akhona wonke akhona.
Abasebenza lomnumzana Sengezochabangu bathi abaxoxwa kubandla le-CCC babevele bengakhethwanga ngokusemthethweni.
Yena kasingeke simkhulumele ngoba thina kazale simuzwe ekhuluma ukuthi kasazi. Sizwa ngabona laba esiba recallileyo yibo bathi kabasazi. Ye kungenzeka ukuthi kabasazi ngoba thina siqalisa umzabalazo. Abanye bangikhona enqeba bese esikolo.
Uhambo lukameya wedolobho lakobulawayo kwele South Africa umnumzana David Coulthard kulethela uzulu wakobulawayo ithemba lokuthi ungumkhokheli woqobo.
Lokho kwenziwe ngusodolobha David Coulthard kungeminye yemizamo ekuzanywayo ukuthi kuye kukhitshwe ilizwe laseZimbabwe ekuhluphekeni. Ilizwe laseZimbabwe lisekuhluphekeni okwesikhathi eside kakhulu.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ukungethuli isinqumo okwenziwa ngumthethwandaba phezu kodaba lokuthi umnumzana Sengezochabangu ule mvumo kumbe hatshi yokuxotsha amalunga ebandla le-CCC sokudale inkulumo. Umahluli umnumzana Munato Mutebetsi wazisa ngeviki edluleyo ukuthi uzethula isinqumo sakhe ngasiphi isikhathi. Ukudlulisela isinqumo phambili okwenziwa imthethwandaba nje yonke sokuvamile kulezi nsuku. Izolo umahluli uthe uzakwethula isinqumo kumalanga alandelayo sokuba kusokudaba lokubulawa komlandeli webandla le-CCC unkosazana Mo Blessing Ali ngumnumzana Pius Jamba Mukandi. Kube ludaba olufanayo kucala likamnumzana Job Sikhala owayemela iSt Mary's edale lePhalamende. Ukuhlaziya udaba lokudluliselwa phambili kwezinqumo zomthethwandaba sixoxe lengcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Rejoice Ngwenya.
Le indaba e-received judgment indaba engiyibona iqondane le-judiciary kumbe i-jurisdiction yeZimbabwe kuphela. Ngoba nxa ama-facts akhona, imiqondo yakhona isegcekeni, kutshengisela ukuthi umnumzana singathi umnumzana uSengezochabangu kayisiyona sibalukhulu kumbe Secretary General kwe-CCC. Ama-facts akhona wonke akhona, ama-witnesses kuyazitshengisela nje ukuthi ukureserva i-judgment singathi ngesikhiwa kungaba yi-weakness ye-judiciary system yethu. Futhi kuletha nje inkinga ye-criticism. Bayazivulela nje ukuthi kube labantu abazakhulukhuluma besithi hayi nxa umantshi esesaba ukuthatha i-judgment kuyina kwesabayo. Kuletha ithuba lokuthi abakhononayo bakhonone. Yikho angibona ukuthi kungaba yinto enhle eyenza ukuthi judiciary system yethu ibe yinto eqakathekiswa kakhulu.
Bakhona abanye asebecabangela ukuthi nxa umantshi kumbe umahluli esithi yena uza yethula isinqumo sakhe kumalanga alandelayo uyabe siya buza kwabezombusazwe ukuthi aluphathe njani udaba. Uyavumelana layo yini imbono le?
Kungaba liqiniso ukuthi nxa umahluli ethi yena ufuna ukuthi akhokhe umphefumulo ayekaye cubungula akhangelisise, iye kungenzekele ukuthi engxenye kulamanye ama-facts kumbe ama-witnesses kumbe ezinye iindaba ezihambelana lecala lakhona afuna ukuthi azikhangelisise. Kodwa kungaba kuliqiniso ukuthi nxa isinqumo sakhona siqhakathekisa kumbe ukunqoba kwe triple C kumbe ku iluva nje malunga aphikisayo aphikisa uhulumende kungaba liqiniso ukuthi engxenye umantshi ufuna ukuthi akaye ukuthi fahlafahla indaba yakhona asikasoze sithi engxenye uyabe ebuza umuzama umunuzana uNomasomnanga kwa kodwa engxenye lo usupervisor wakhe uchief justice kumbulu kumalaba kumbe usecretary we judiciary service kwe commission hayi mina ngibona ngathi ikho kwenzakalayo kodwa akulunganga umantshi umsebenzi wakhe ufanele abekwazi ukuthi isisekelo sombuso siyehlukanisa amandla e-executive lamandla e-judiciary yikho hatshi kuyaphi kuphambaniseke kakhulu
lo ke ngumnumzana Rejoice Ngwenya ingcwethi ecubungula izombusazwe ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseGwanda. Abasebenza lomnumzana Sengezo Chabangu bathi abaxoshwa kubandla le-CCC babevele bengakhethwanga ngokusemthethweni. Uchabangu usexoshise amalunga edale lephalamende, senethi lamakhansili ayedlula ikhulu. Abanye abaxoshwayo yibo ababuyelwe ukuzoncintisa njalo kuzikhundla abaxoshwa kuzo. Kodwa uChabangu usehambe emthethwandaba njalo ukuthi abaxotshwayo laba bengazancintisa njalo. Sixoxe lomunye wabo umnumzana Albert Mhlanga osebenza lomnumzana Sengezo Chabangu ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Ngiyabonga Gande, ngibingelela amahlabezulu, ngibingelela uZimbabwe yonke. Esikwenzayo asikwenzi thina ngoba sikufuna, sikwenza ngoba siyivoice yabantu beZimbabwe. Yebo ye kulabantu ababili abathathu abangafuni ukumela iqiniso. Ayiqiniso yikuthi abantu beZimbabwe bafuna ichange, bengakhathalekile lokuthi ichange ibiswe ngubani. Yikho bebekhangelele thina labo babuchamisa ukuthi into esizenza i-change. Kodwa lokhu esikwenzayo kulungisa ukuthi i-change ibe fast. Abantu bayakhala besukisele emashoreland, emanikaland, yikho nje iZimbabwe yonke ivumelana lathi. Balutshwane nje abangavumiyo, ikakhulu labade bekhethiwe, yibo bobona besiya emthethwandaba. Kodwa nje izakhamizi zonke, nje ngikhuluma nje abantu abahlala lami koBulawayo, angila bodyguard, ngiyazihambela ngixoxa labo insuku zonke, akula ngitsho ngisola odini batho nje ukuthi hayi ngali nalibambisane lakhuluma lo baba uChamisa ngasese yikho abathi sikuphambanisile otherwise esikwenzayo bavumelana lathi ye kulendaba okuthiwa ngama double candidate ngeFriday yona lebuyayo mhla ka 1 sibekile emthethwandaba ukuthi labo esibacelile ukuthi gababuye bezoxoxisana lezakhamizi esikuthi ngama recall betho labo ukuthi njengoba sesibacelile akwazi ukuthi baphinde babuyele futhi bengavunyelwanga izakhamizi. Izakhamizi ke zimelwa yithi-ke labo babuchabango. Nge-Friday ngilethemba ngingakuphumputhi njalo ukuthi njengobana labana abantu sabamisa abangeke futhi baphinde babuyele baye ukuthi sebemele abantu singazange udaba siluxakulule. Hhayi, kabaphumeleli. Ngileshuwa khona labo ababekiweyo sisala labantu yibo abazabe beku-ballot box, yibo abazavotelwa ngabantu.
Manje ungasitshela ukuthi kathesi njengoba lama double candidates lapho okuzaba khona lokhetho lina likuthatha njani ngoba lokhu kukhanya kuzanceda ibandla lezanu PF ukuthi lithathe lezo zihlalo ezincintiswayo.
Ende lokho ikhorasi esiyizwayo ukuthi hayi lokhu kunika ichansi izano. Ye izano phela nxa vele singalungisanga izinto ihlithatha i-advantage. Kodwa kathesi sesixakulela imbambo lomgogodla ukuthi kukhanye izano kayisoziwine lapha eHarare lakoBulawayo. Hayi lapho kakuboni nxa thina sesile sihlithathi. Akula muntu opheleleyo ongaya ku-ballot box ayivotele izano koBulawayo laseHarare. Hayi amasithi lana siyawaretena wonke ama-councillors lama-MPs mhlaka 10 siyabe nje sicelebrata nje abantu beZimbabwe sebebona unyawo olutsha. Asili lo babuthwa uChamisa, ubabuchamisa ngopresident wethu, laye uyakwazi kazake kuphike, yebo yengathi kasazi kodwa kuyabe kumangalisa ukuthi kambe mina ngisebenze laye for more than 23 years esebenze laye la ubabuchabango emele itourism, abe sithi kamazi ecabanga ukuthi kulomuntu ozamkholwa. Hayi, yena akasingeke simkhulumele ngoba thina kazake simuzwe ekhuluma ukuthi kasazi. Sizwa ngabona laba esiba recallileyo yibo bathi kabasazi. Ye kungeze ukuthi kabasazi ngoba thina siqalisa umzabalazo abanye bangkhona enqeba bese esikolo la kanye kwesesikhathi bengakajoyini ezebandla. So kungenzeka ukuthi ngeqiniso labo kabasazi, kodwa hayi umsebenzi siyawuqhuba, silethemba ukuthi uzaphutsha ngaleyo ndlela efunwa ngabantu lathi lephati.
Lo ke ngumnumzana Albert Mhlanga ongomunye wabasebenza lo mnumzana Sengezo Chabangu ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekwabulawayo. Uhambo lukameya wedolobho lakobulawayo kwele South Africa umnumzana David Coulthard kulethele uzulu wakobulawayo ithemba lokuthi ungumkhokheli woqobo. Umnumzana Coulthard lo mgcini sihlalo wekomiti ebona ngezamabhizimusi ku Manispala wakobulawayo uKhansila Mxolisi Mahlangu basuke ngeviki edluleyo belubhekise kwele South Africa lapho abahlangane khona labo somabhizimusi lezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa. Lolu hambo lubikwa luqoqwe inhlanganiso yeJoshua Nkomo Foundation. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa unkosazana Victress Mathuthu okhokhela njalo inhlanganiso elwela ilungelo labesifazane eZim Imbokodo laye obesemhlanganweni lomnumzana Coulthard.
Msakazi uhambo lukasodolobho wedolobha yakobulawayo umnumzana uDavid Coulthard lokuhambela eJohannesburg ezobona izizalwane zakwabulawayo, abahlali bakwabulawayo abasebenza behlala lapha eJohannesburg South Africa ngokomsebenzi. Ngicabanga ukuthi kuluhambo oluhle kakhulu. Nxa sesikhangela ukuthi kungokokuqala silandelwa ngumeya wedolobha azosilanda athi uzokhuluma lathi singabahlali bakwabulawayo, kodwa ezokhuluma lapho esitholakala khona lapho sisebenza khona. Kuyinto enhle kakhulu. Ngangithi ngiyakubhekisisa ukuvakasha kukameya kwenze abantu abaningi bamazi umeya wedolobha lakobulawayo, abamazela mhlawumbe ezithombeni, abamazela bemuzwa kumaphephandaba, bemuzwa kubo Studio 7. Kodwa bakwazile ukuthi bambone ngamehlo, bakhulume laye, bebhekene laye. Okuyinto enhle kakhulu. Sicabanga ukuthi mhlawumbe kube labo meya laba abadlulileyo bebeke bakuzama lokho, mhlawumbe kube kukhona osekuke kwaphuma ngokuthi sivakatshele lapho esikhona, ngoba isikhathi sokuthi sibe kwabulawayo asikho. Siza khamuza kwabulawayo mpela, kodwa isikhathi sokuthi sibe kwabulawayo asilaso. Kodwa nxa umeya lesikhathi sokuthi azokhuluma lathi silapho esikhona, siyakujabulela kakhulu. Kube luhambo oluhle kakhulu olubongekayo kakhulu kusodolobha.
Okwenziwe ngumnumzana Coulthard ubona ngani kungenziwa ngezinye iziphathamandla ezikahulumende kumbe ezikamanisipala kungaphathisa na ilizwe leZimbabwe?
Mina ngingatsho ngithi lokho kwenziwe ngusodolobha David Coulthard kungeminye yemizamo ekuzanywayo ukuthi kuye kukhitshwe ilizwe laseZimbabwe ekuhluphekeni. Ilizwe laseZimbabwe lisekuhluphekeni okwesikhathi eside kakhulu. Mningi imizamo elokhu izanywa ukuthi abantu bezame ukuthi kukhulule ilizwe leZimbabwe lalo like liphume enhluphekweni, kodwa kufana lokuthi kuthele amanzi emhlane wedada ngoba akukho okuphumelelayo. Ngakho nxa kuyukuthi usodolobha eze ngapha kithi wazokhuluma lathi singapha esikhona, sakhuluma esikukhulumayo laye, sabonisane sikubonisanayo laye, lokho nxa kuza kusiza ukuthi kuthuthuke ubulawayo, kuzaba into enhle ukuthi labanye osodolobha lezinye iziphatha amandla zenyathele ezinyathelweni zakho umeya nxa imizamo yakhe leyi ingaphumelela. ngoba uqala ukuthi kube kulomzamo ofana nalowo. So nje usukhona nxa umzamo wakhe lo uphumelele kungaba into enhle ukuthi iziphatha amandla labanye sodolobha labanye nje ababona kufanele ukuthi bakhulumisane labantu abamaphandle kwelizwe basebenzisana nabantu angaphandle kwelizwe ukuthi uzame ukuthi ukhutshwe ilizwe leZimbabwe lihluphekweni. Kulungile ukuthi bakulingisele bakope lokho okwenziwe ngumeya kulungiswe ilizwe laseZimbabwe. Asikwazi impela okuzasilungisela iZimbabwe, kodwa lokhu kungeminye imizamo esingakaze siyibone ekuqalayo. Asike sibonele ukuthi lo mzamo uyaphumelela yini. Uma uphumelela akulungiselwe abantu abiziphatha amandla zikuzame zonke zaseZimbabwe ukuze sincedisaneni abaseZimbabwe nabangaphandle ukuthi silwisele iZimbabwe esimeni esi-right. Ngiyabonga.
Lathi siyabonga Nkosazana Victress Mathuthu, oyisizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa, ekhokhela njalo inhlanganiso elwela ilungelo labesifazane eyeZim Imbokodo. Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu elenewzimbabwe.com liludaba lokuthi uhulumende weLebhilithane usephakathi kokulungiselela umthetho ozavimba ukuphiwa amavisa kwabantu abafuna ukuyakwenza umsebenzi wokunga asebekhulile khona le kweLebhilithane. Lokhu kulandela isicelo sebandla leNew Conservative Party sokwehlisa inani labangena kweLebhilithane. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi umsekeli kameya wedolobho lakobulawayo umnumzana Edwin Ndlovu usegcotshiwe. UNdlovu wakhethwa ngemva kokususwa kukamnumzana Donaldson Mabutho owagxotshiswa kukhansili ngumnumzana Sengezo Tshabangu. Nje sengidedela emuva ngilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Studio 7 nijani? Hawu siyaphila. Ngicela ukubuza kuba buchuma lapho uJosepha lapho. Umuntu kuyaphenywa, umuntu oyaphenya ngubani? Ephenya bani? UJosepha lapho angasibambe amehlo ukuthi siyenze ngathi asiboni. Angisho uma ngatshontsha inkomo yakho kube sokuthiwa mina ngiyophenya ukuthi mina ngitshontsha inkomo. Kuyabe kuzawuhamba khona lapho akanye ngibulele umuntu kubethiwe mina ngiphenye futhi ukuthi umuntu ufike kanjani. Alikho iqiniso lizawuphuma lapho. Alikho. Abantu bezani badlala ngabantu. Ngiyabonga Studio 7. Ulubimbi loyo.
Studio 7. Mbingelele bonke basakaza abahle, abasakaza kamnandi. Ngiyafisa ukuthi liyami layifundwe. Ngiyafisa ukuthi liyami layifundwe irekhodi. Ngiphawule ke lapha ngabantu bayithi kumathebeleleni ababhizi ngabantu ngokusapota amaqembu asempumalanga, akhokholwa abantu bempumalanga eshiyabo. Uyazi umuntu egxeka ibandla MRP egxeka ibandla lezabo umuntu ubuhlungu kusiza ubuhlungu lokhuyana abantu bakithi ukuthi sithi singabantu bemathebeleni singasapotani. Yatsho ukuthi sisazothatha isikhathi eside, sisazophila kanzima. Sonke siphila kanzima. Wonke umuntu osemathebeleni uphila kanzima, akaphili kahle, kalamsebenzi. Kodwa nathola umuntu ithanda nabantu balokhu abale eMpumalanga. Bheka manje uChabangu osisisi lapho ukuthi badlala amatophe, phela ngamatophe la abadlalayo, ngamatophe la abadlalayo. Asisapotini nowakithi. Bese ngiphawula kulalo omunye usiso kwawo okwaphawula lapha ekhuluma ngokuthi ma kungenela inyishona kufakwe elinyishona umgaba wathi ma esephuma ufake elinyishona. Edaye elibambele ingatshoni losisi belo ke befakana belibambile ngajoni elinye ilanga wantizwa ke kuyatshintsha konke konke lokho njengakusimile ukuthi bagcina kuliphupho ukuthi bake baphathelwa. So siyacela abantu bakithi supporteni namathemba yithi ukwakithi noma izaphu noma i-MRP asupporteni amathemba yithi kodwa mina i-MRP ngiviva MRP khakha.
Studio 7 injani njani basakazi abahle nabalaleli, siyalipulisa ezindawo lapho elikhona. Ayi yabona abantu bezanu kahle kahle bayadelela abantu kahle kahle kudelela lokho abakwenzayo and ngendlela abenza ngakhona vele bayakhombisa ukuthi akulanto eziyenziwa kiwo. So abantu bakithi uma bengathathanga ilinye inyathelo bazame ukuthi bayenze ezinye izinto ezibonakalayo ukuthi maybe bencediswe ngamanye amazwe, hhayi labo abantu akula lapho bayakhona. Angeke bayindawo ma singazazaphakama straight ma singadinganga ukuthi maybe sidinga induna athi sizame ukuthi sishayane nabo, akulanye into esingayenza lave kuzohlala lokho kuzama ukuvotwa beyenza yonke into. Ya manje bayafaka nezikhundleni njengamasotsha ukuthi umuntu engaba nesikhundla esikhulu esotsheni bamsondeza ngapho ukuthi aze lokho bemfundisa ubugebengu ukuthi ma engangena kuba yipresidenti ephathe kanjani. Bayenzela khona lokhu ukuthi bengaphumi. And namanga abakhulumayo ukuthi abantu ababulali abantu bona bamsulwa, ayikho le nto abayikhulumayo. Once waba under ZANU PF or usebenze ku-government ube under ZANU PF, isotsha polisa yonke into yakho nje noma ubulala umuntu right. Isotsha labulala umuntu 2017 akula muntu waboshwayo kodwa belibheki manje namanje lokho ebeyala lokho bekhuluma ukuthi bona bamsula, ayikho le nto abayikhulumayo. Ama-CIO athumba omunye we-CCC bebabhekile bababona ababotshwanga ngoba ngabantu be-ZANU PF, ilizwe ngelabo. So wonke umuntu nje oseZimbabwe nje akusakabali ukuthi njengomuntu ezilongwa somuntu we-ZANU PF somuntu. So into ekhona abantu abazama ukuzilwela ngoba kunzima la and then siyakude futhi ngalobu kunzima loba abantu babangaqhaphelanga akulanto la siya khona yabo.
Studio 7 ndivuka njani? Hayi siyazizwa indaba ndaba ukuthi abantu basezavuyela bevota, hayi laphana bekumele ukuthi ngayo ikhabhinethi yonke naleya liyakhitshwa yonke naleya ivotisayo ngoba la ile nkinga kusinika imiphumela, isinikeza nje imiphumela yayo nje ikhabhinethi leyani evotisayo ayihloniphi ilungelo labantu, ayihloniphi impela, yiyo esinikeza imiphumela engayisi. So sekumethi ngalayo bayibheka ngelinyilihlo beyitshintshe yonke ikhabhinethi ka ngoba vele sithile yakulokhu sirobhiwini isizane. So abantu ade kumele beyiqaphele nokuthi khonaokuba abantu isitayela sokuthi sehloko sigxika sithi ama-party asesishoneni la into enkulu inkinga enkulu yizanu badala nengikhonayo, inkinga enkulu yizanu bekumele sibambane sonke sikhipheni izanu noma siyikhipha ngaliphi iqemba kulandaba okusalayo bekumele sikhiphe izanu, yiyo bekumele siyikhiphe singavele sithi ama-party esishoneni sifuna esindebeleni. Hayi bekumele sikhiphe izanu, sinakufakenye iphathi siyakwazi ukukhulumisana layo, ayingekho ifanele izanu. Izanu sikombile mpela, sifuna abantu bonke behlangane beyikhiphe bese sibona-ke ukuthi amanye amaqembu sizayenza kanjani.
Studio 7 njani? Ngizocela ukukhuzela ama-China la ayenza intando yawewanje ukuthi laphana kusewange kuseZimbabwe akukhona eChina bazazenzela intando yabe-China. Becela ukuthi i-government yezanu ibone ukuthi yenzani abantu be-China. Asizukuhlukunyezwa abantu base-China nehwange beloko bethunquza uthuli bebulala istrata beqedelela khona kade kukhona okuncane vele yona i-government yaseZimbabwe isehluleka khona ukulungisa umgwaqo, khona ukuyakha iklinikhi, khona ukuyakha isikolo. Khathesi asinamgwaqo ezindaweni zasewange, eChibonda akunamgwaqo, akula kliniki, akula sikolo, yindawo nje. Kodwa ama-China bulala kunjalo igraveli elungiswa ngabadala, amakhehla athatha amahloko esiyagamula izihlahla ezama ukucenta zama ukuvula indlela. Wona ama-China nxa uthatha nemali adlula khona iqedelele ebulala. Sicela ukuhlonitshwa ngama-China, cela ukuhlonitshwa ngama-China. Uma behlulekile ukusebenza ababuyele lizwe bani vele? Amanye amazwe aletha abelungu bezo-investa elethi kuletha ama-China azo-investa ikwini khonokho. AmaChina investi ayabulala. Asizameni ukuhlonitshwa singisizwe saseZimbabwe. sesikhathele singabantwana besezimbabwe ngokungahlonitshwa kwethu. Asihlonitshwa. Ugovernment wasezimbabwe awusihloniphi thina singabantu basezimbabwe. Usihlonipha wona wodwa uma isidla imali ukholisa namasela abo bonke laba abalandelayo.
Studio 7 ilinjani? Kuyamangalisa kakhulu njalo kulusizi ukuzwa abantu abanjengabo Joseph Chuma. Besithi izana uPF libandle libusa hayi lasidingo sokuthi ihlukulize abantu kumbe ibabulale. Kuyamangalisa ngoba kusukela ngo 1980 izana uPF ibiveli libandle libusayo. Kodwa kwathi 1982 1983 kusiya ku 87 abantu babebulawa benyamalala futhi. So asazi ukuthi ubabuthuma kumbe ngasichasisela ukuthi ngaleso sikhathi yayingaso bandle libusayo yini. Kumbe ulesinyeni sizathu angasitshela thina singabantu bakomthwakazi ukuthi babebulawalana abantu. Yiphi izano ayikhulumayo kanti ukuthi ayilasidingo sokubulala abantu ngolisempusweni. Yayivele ingekho empusweni ihleli igugu rawundi ibulala abantu. Othamara abanyamalala ngizayo izano yona le ivele isempusweni. Uma Blessing Ali kabulawanga last year izano le ivele isempusweni. Uyazi kuyadinisa njalo kulusizi ukuthi abantu bakithi nxa sebelaphayana sebekhulumela izisu zabo. Siyazibuza nje ukuthi kusuka kuthini. Nxa umuntu abengeka phawule mbengakwanisi akabathule. Ayikho nto bebethi izanu PF the same Emerson Mnangagwa. Nguye lapho owayelonza igugu rawundi ethamandebele ngabawu. Namhlanje lokhu egogoda abantu. Kodwa bona bathi ngoba sebelibadlela ibusayo kulasidingo kulezano etshintshileyo kade umbizalo uyona le yayivele ikhona yebuswa nguyena lo owayevele khona egongoda abantu.
Enda Studio 7 uyo anongoyamba ndifreedom apha kala bed bridge udavumpanda ya Mnangagwa ari tele zvavuda tomari awedzenyana rire vatu vatripulisi roketa muto avorine chamisarano rangepanda ende riri kutozvidiva rowina dzivhoti zano PF aifunobva chitironinga vuchinyi aida gukuru aundi uvuraya vatu vedza mandevele hasho angeno zano PF so vakoshava ri vabva chitironi vadova dhirongoni so havatomi vari bvele hapo chitironi vomunangagwa purezidendi wapati noti purezidendi wavatu hangovhoteliwa ngamuti wemuti anofi munangagwa.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu angelani lokwenza le Studio 7 elisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, ukumiswa kwempi phakathi kwele Israel lamabutho eHamas kwengezelwe ngamanye amalanga amabili. Ukumiswa kwempi lokhu bekumele kuphele izolo kodwa kwengezelelwa ngamanye njalo amalanga amabili. Inkokheli ye-Israel leHamas ibikwa ivumelene ukuthi ukuthula okukhona kube liqetha lokukhulula abanye njalo abathunjwa lokubotshwa ngqazombili. Kusukela ukumiswa kwempile ngomgqibelo kukhululwe abantu abambalwa. Isikhathi kasavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Ukungethuli isinqumo okwenziwa imithethwandaba phezu kodaba lokuthi umnumzana Sengezo Chabangu ulemvumo nayo ukuxotsha amalunga ebandla le-CCC kudala inkulumo. Abasebenza lomnumzana Sengezo Chabangu bathi abaqotshwa kubandla le-CCC bavele babengakhethwanga ngokungekho emthethweni. Uhambo lukameya wedolobho lakobulawayo kwele South Africa umnumzana David Coulthard sokulethele uzulu wakobulawayo ithemba lokuthi nangu umkhokheli woqobo.
silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voandebele.com. Asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe lamhlanje ntambama ngo 7:30. Olivalelisayo elifisela ilanga elihle ngu Chris Gande.